esethula imibono emqoka yebandla lakhe egoqela intuthuko, ukuqeda ukusela, ukugcinwa kwamasiko kanye lokuxazulula udaba lwegugurawundi, uChamisa utshele abalandeli bakhe ukuthi lokhu kuzafezeka kuphela nxa bengamvotela kukhetho oluzayo emalangeni alitshumi lambili azayo. Umnumzana Peter Muleya osekela ibandla leli esigabeni seJambesi uthi izinga lobuyanga emaphandleni liyesabeka njalo kakulasizo abalutholayo. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo iningi selidlwe ngula.
Akula into bayiholayo, uholisa khona le matshonarendi ngapha ematebhelendi akula lito esikayo. Akula into esika, abantu bayadubeka, akula kudla, abaholi lutho, akula into ekosi. Ngoba badala bali more than 7 to 6 years, akula into bayitholayo but ngale ematshonarendi bayathola.
Unkosikazi Lethi Weshoko yena obesuka elukhosi ukhala ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.
Banayo sobari kusitse sobari kumagori bakujai kwabavura msebenzi ndiri kuti yateni vana vekuhaoka muno muzimbabwe vokaramba vo ndiri kuokenda zvirindalo zvavanzirira timuti akwase kusvikira akwase vana vetu vazioke inyika ikaridzo miyaka vetei.
UChamisa uthi engakhethwa uzaba labaqondisi ministers abazakhethwa ngabantu kuzigodlo zonke. Uthi njalo amandla okhetho lwamakhansila labamele idale lephalamende azavela ebantwini njalo abazakhipha laba loba siphi isikhathi nxa bengasafezi izifungo zabo zokubamela. Uchaze njalo ukuba ngomvulo lo baza kuthi gwaqa behluzisisa ivoters roll engeza ukuba kuningi okungahambi kuhle phakathi kwayo. Kusenjalo umlawuli wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda laye obebuthanise abebandla lezanu PF emaphandleni ekaChechethe lamhlanje utshele abalandeli laba ukuba bafuze bakhethe inkokheli ezabamela kuhle njalo ibe lobudlelwano lomangameli u-Emmerson Mnangagwa.
Inqubela phambili ilethwa lidombo ngalikhethe uMP weZanu-PF lidombo elizafika phezulu konalo uPresident Mnangagwa. Ngalikhethe uMP onguye weZanu-PF lidombo elizafika ephalamende lapho engikhokhela khona. Na iphalamende yindlu yomthetho yonke ekhonapha ezweni kulapho ebuzwa khona. Now nxa ungusika kumbe lowo okhokhela ephalamende alisuwe sika walapho ozala khona kuphela, ungumkhokheli indawana zonke.
Abebandla leZANU-PF babe lomunye umhlangano njalo emvuma okhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa. Iningi labakade bekulomhlangano ngabebandla lokholo lwesipostoli abeJohane the Feast of Africa International Apostolic Church. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthi abadlamini.